ube khuluma ungumbono wazi kodwa iqathe lokuthi kanjani lokuthi iworld trend umuntu nga ongumminister oresponsible ngoku-administrator i-SO iministry nale nga ungaba lento eziyangisayo enjengalezi zisenzakala under i-administration yakhe ngala yinye indlela angaxolisa ngayo ngaphandle kokuthiya umsebenzi i-president ikhona siyakhumbula ukuthi lo minister ngogari okwathi kwenzeka le-first list eyenziwa ezinifoti ugari wa-resign
kodwa ungathi udubo oluselizweni kathesi lukhulu kakhulu olwezikolo ukuthi kungaze kufuneka ukuthi omunye achiye umsebenzi
akulento encane ngalo you know exam ukuthi into le iyajeopardiza the whole process of exam ngoba wonke umuntu I mean ungavule sekulento enjengaleyo ingakhontrolwanga examination ihambe yaya phambili ingasabuyiselwanga ingasayenzanga kuthi kuningi abantu umuntu okhangela abantwana abakhethe leyo mhlelizi kuthi ukuthi abantwana abavele i-result yabo ayiseyiyolamelika isebenzi ngobana engxenye ihlezi kulo badoda amaphepha lawo lawo abanye bathena sebabona before ngeprocess yonaleyo yokumbisa so kuyinto eyangisayo kakhulu especially eyiyathi qatha ngokuthi i-local examination
kuphathwe udaba lokudilizwa kwezindlu okuthiwa zakhiwa ngokungekho emthethweni njalo uhulumende ukuthi uzaqhubekela phambili ngalolu hlelo
okubi uthile ye iminisi ithile ukuthi bazaqhubekela phambili besenze i-sighting update kwizindlu ngoba kuthiwa ngama-illegal structures but inkinga esilayo ukuthi okokuqala lekelelana abantu behlala because ama-powers lawo la belilawo balawo the moment umuntu efake i-structure baya belawo and baya bekhona bewakhanye but because kuyabe ku-convenient bacabangela ukuthi ngabantu abalaabebonte ngabantu abalambi ukuze bavotela njani njani bafuna besebesekela umuntu ayakhe ayenze ama-expenses and then after that futhi kuthiwa sokuyi-illegal structure ngenxa ukuthi i-elections iphelile into esibili embi especially so engaprovide i-alternative ngoba i-mishelta i-human right is a basic right for umuntu wonke but kathesi okuze kugcine sinzakala ukuthi abantu bacine beze ama-structures la kuthi abantu babengenayo leyo i-shelta esikhuluma ngayo i-process ye-government yokupha izindlu kayisebenzi for example kwethe kudiliza lezi zindlu ngo-2005 operation malambathile bathiya abantu bedubeka